Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya hlangana kweze kuseni mthola zomuhle ngolwesine mhla ka 15 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba we High Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ngemali yesibambiso ibail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Izakhamizi zenkayi zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court izolo walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ngemali yesibambiso ibail. UNgarivume ubecele umahluli walinkantolo ukuthi amkhulule ukuze aphikise isigwebo asetheswa ngumantshi evela ngekhaya. UNgarivume ugwetshelwe ukudonsa iminyaka emine esejele ngemva kokufunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela. Igqwetha lakhe umnumzana Lovemore Maduku utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lesinqumo seHigh Court. Ngokunjalo uthe sebezakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu oweSupreme Court. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo esithethwe yikomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabantu abafuna ukuncintisa kukhetho kayisoze yehliswe. Amalunga aleli dale agoqela awezanu PF lawe Triple C lawo athukuthele ngoba engaphiwanga ithuba lokuhlafuna lolu daba. Athe likomiti ibimele yethule lolu daba ePhalamende luhlaziywe ngamalunga wonke jikelele hathi ukuthi ithathe isinqumo iyodwa iphinde ingawaphi izizathu. Inkantolo yeConstitutional Court ilaye iPhalamende ngeviki ephelileyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kusasa kumele ibisivumelene phezu kokuthi yehliswa na limbhadalo. Lolu daba lufikiswe emthethwandaba lo ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Mhambi Wobe esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanje ngamandla ukuthi yehlise limali ngoba inengi kakhulu. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona kumele babhadale inkulungwane eyodwa, $1,000. Amabandla amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lwamakhansila bona kababhadali lutho. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-Triple C koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Isinqumo lesi asimangalisi, sihle sitshengise ukuthi iZanu PF iluhlaza kayihloniphi inkantoli ye-Constitutional Court eyiyo enza ukuthi idalele iParliament icubungele leyo ndaba eyama-nomination fees. IParliament ibikhuthazwa yi-Constitutional Court ukuthi ikhangele ama-nomination fees for now kodwa siyazi thina ukuthi parliament igcwele amalunga awezana uPF lawe MDC TR abaka Monsora abango yes men yebona laba abavuma bethatha yonke into ekhunya izana uPF besenza njengontulo uba ngo yes men abezana uPF so akumangalisi ukuthi iParliament namhlanje siyenza intando kaMnangagwa ifaka lawo nomination fees adula kangaka
njengoba likhala kangaka Chiroza lisithi kalilayo imali singabona yini lisehluleka ukufilda amacandidates kwezinye indawo ngenxa yokuswela imali
awukathi sasingaze ke sitsho ngoba uqathekile ukuthi owathe sisingayimbula amakhwapha yethu siza kuzwa kwi-elections committee laba abakhokhela idalele lokhetho ku-citizens coalition for change ngoba esikwaziyo thina ukuthi bekuvele kuyinjongo yezana uPF ukuthi ivale umoya lo ophefumulwa yi-Citizens Coalition for Change ukuthi uswelakale umoya wokuphefumula njalo kube nzima ukuthi i-Citizens Coalition for Change ibe khona nje emhlabeni siyazi thina ukuthi i-Citizens Coalition for Change ayitholi imali ngaphansi kwe-Political Finances Act njalo imithetho eyenelisa ukuthi amabandla athole izimali ngaphandle kwelizwe ilukhuni lapha ezweni ngoba izanu PF yona kulula kiyo ukuthi thole izimali emachayineni lezindaweni ezithize so khonoko kwenziwayo ikuzama ukuthi kuncitshwe i-Citizens Coalition for Change umoya okuphefumula
abanye bakhala ngokuthi kuyiwa phambili indaba ye-nomination fees le kumele yesulwe vele ingabi khona kudingwe ezinye indlela kungabhadalwa lutho ngoba lokho yikulimaza i-democracy ungathini ngalokho
kuvele nxa into ililungelo loluntu kumele intengo yangkhona ibe phansi kumbe ibe njenge intengo ye postage stamp ngoba phela ukuthi umuntu ancintise whether umuntu lo yisinothi kumbe umyanga kuyadingakala ukuthi umuntu azizwe yena ekhululekile ukuthi afake ibizo lakhe ku ballot paper esesikubona kathesi ukuthi ithuba lelo seliyatholwa yilabo abalezimali zabo izinothi kuphela lokho yikwephula kwamalungelo oluntu labo abathi bona kumele kukhitshwe intengo le imbona angani ngavumelana labo njalo ngingathakazelela lokho abakuthoyo ngoba esesikubona lapha eZimbabwe ukuthi iParliament sebeyisebenzisa ukuthi beyenze into ezingayisizo esiza kwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuthi bencintise kukhetho oluzayo
Umnumzana Sidani Chiroza isikhulumeli sebandla le-TRC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule laye othi inenga kakhulu limali.
Singakhangela umumo womnotho welizwe ikakhulu khona kwimali njengoba nje kulezi suku imali vele iyahlupha nkomo. Imali yethu nale imali yabantu yangaphandle kale ekhulunywayo imali enkulu kakhulu inkomo ekhamayo abantu yabakhama shila inkomo ukuthi angazi ukuthi kumbe kuyamela abantu bethengisa amadonki abo kumbe bathengisa inkomo ukuze benelise ukuthi bayebhadala imali ze-nomination fee ngoba hatsho mali encinyane inkomo ungakhangela khona ukuthi imali ezingangama 1,000 US dollars imali ezinkulu kakhulu inkomo zenezo ezimele ukuthi ngabe bakhangekile bakubona ukuthi kufanele ukuthi at least ngabe kulokuza imali ezenelisa abantu abanelisa ukuthi bazibhadale ngoba sinanzelela ukuthi akumelanga kube yinto yabantu abanemali kumele kube yinto yabantu njalo ihlenelisa njalo kule isikhathi ihulumende yona iyemele ingenele i-subsidize ilokuzeni yezimali zenezo ihulumende iyemele incedise ukutheni ikhuwe wonke umsebenzi imali zibe ngaphansi kokuqakathekileyo khonoko imali lezi phezulu sibi kakhulu lezi
abamabandla aphikisayo sibona labo bayakhala bathi into le yenziwe libandla lenu elezanu PF ngabomo ngoba kalifuni bona be-opposition bancintise
lokho nkomo xa into izwe yiparlamente kambe shuwa njengoba sisihlukula ama-3 arms of state singathi sabe kuphenduka sithi thina kungabe kwenziwe izanu PF nxa kwenziwe idala leparlamente angiboni ukuthi xa singathi idala leparlamente izanu PF inkomo sebezesiphambanisa khonapho abathi bona kwenziwe kwenziwe idale leparlamente bakwenziwa idale leparlamente kodwa bengathi bona kwenziwa iZANU PF bona ngani lapho xa sokuthiwa iZANU PF lapho sebelahlekile into eyenziwa iparlamente ayisho into eyenziwa iZANU PF.
Kukhona yini elingakuxwayisa yena uhulumende, ngitsho le Zimbabwe Electoral Commission kuyiwa phambili nxa sesikhangela indaba zemali le ebhadalwa ngabancintisayo, lanxa nje kungenzeka ukuthi ngempela le kayisoze iguqulwe, kuyiwa phambili kukhona elingakuxwayisa yini?
Iphi nje inkomo izinto ezinjengalezi xa kuyiwa phambili abantu bayabezikhethela abantu babo. Nxa abantu laba bengasancediswanga njalo kumbe ngamabandla abo kutho ukuthi kuzabakhama ukuthi bancintise ngoba imali abaningi bakhona bazakwehlule ukuthola imali lezo ukuthi babhadale i-nomination fees lezi ngoba okukhona ukuthi njalo kutho ukuthi lezi yindlela abantu sebezancediswa yilabo ababayiko abantu abakhethayo bese kuyomele bebajwayele izimali njalo ukuze bayenelise ukuthi bancintise. Xa kungayisayenziwanga njalo kuthi kuzabe kuphelela khona pho kuzaba yizifiso kuphela zabantu kuphela kungasoze kwenzakala ukuthi bantu babhalise ukuthi bancintise ngoba iy'mali zakhona zizabehlula iningi lakhona iy'mali zizabehlula. Sokusiya ngabanye abalabantu njengoba abantu babevele umuntu nxa esima uyabela abantu abalandayo abayibo bafuna ukuthi abe kuli khonapho labakhona ngezinye indlela enina mhlawumbe yibokwazazama ukuthi bantu bancedise laba bantu ngoba inswelo yizo ezikhona phakathi kwabantu bona ababafuna ukuncedisa.
Umnumzana Pilif Kaule lilunga leZANU PF sixoxela ekobulawayo. Izakhamizi zenkayi ezihlala phansi kwenduna uChugulu zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zempisi.
Ngathi vuke kusene lami kwaba lesithuli ngivikuthi ayi sibele bawuvuliwe kuvuliwe kwaba ngasendithi izimvu zami zisabalile ziye zile ngasendithola ukuthi hayi zonke zigcile igazi hawu kathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani ngathi ayi lingungafi ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zitotali ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachabishisa ukuthi umgwaqo ngasendithola ukuthi umgogodlane umncane.
Impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane ngabona from last year ngidlelwe amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu ukuthi vele sekuze kusethelwe ukuthi sifuye kudala lapha sikhula thina impisi vele sasezivele Gwamba khonale lapha sizange sibili lazo siyamangala lamakhanka abemalutshwane la kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlele imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke lo kungamazinyane ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa ukuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa ukuthi izifuyo yizo ezisibangulayo konke engingelakho. Ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto, ngibamba imbuzi ngiyathenga igokoko ngidlela abantwana ndiyo bhadala abantwana besikolo.
Umnumzana Misheki Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini, so omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe nje ukuthi ngokuyinja kanti yimpisi then umuntu sokumlimazela kosokumbulela.
ongu kansila ku ward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede umpunzi labo bhalabhala.
Sesike sa reporter sakhuluma lasekhanselini ukuthi isibanda leso sikhanya sesisiningi asikatholi response.
Isikhulumeli sezimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa, egcizelela njalo ukuba uphenyo luzakwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha awezimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu lokhu lukhula, lokhu kwaqala ngomnyaka nga-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa zinyamazana zasendle. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yezim life ithi umthethwandaba izolo wale ukuba ulaye ukuba kuboshwe uRobert Mugabe Jr. Oyindodana kamoya uRobert Mugabe yena wagenqulwa esihlalweni libutho ngo-2017. uRobert Jr. wetheswa icala ludlakela. Incwadi yokuthi aboshwe le yethulwe inkantolo ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza emthethwandaba njengobe kuhleliwe. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi eleZimbabwe selisenelisa ukubalekela umthelela wezijeziso zeMelika lamanye amazwe angempumalanga ngemva kokusungula ubudlelwano obuqinileyo lohulumende wakwele Belarus laye owetheswe izijeziso zenotho iMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ninjani, yalibulisa nonke basakazi abahle. Ngihlala edabeni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi. Kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makoni nabo bonke abayenza i-grand plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngisho kuyela ku-international khothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyayiswa kahle kahle. Angazi okithi akulamadoda okanjani angazi, ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu bemashonaland bayazenzela kithi, bayazenzela. Namba nabokazi kuwere bathi bona umqondisi akabuye baye bajoyine bazomenza uvice president, okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedo abangeke bezimele. Lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Nimbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama okuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi, ngoba lina lifuna ukuthi sime singizaniphiwe kanti adlani khona ngale yini elayidlayo engakho.
Sanibonani Studio 7 ninjani, thina siyaphila. Ngizabe siloku sikhuluma lobe ngafunda ama message ethu in time. Kodwa ke ngizabe ngiloku mbuyela ku one message ukuthi kanti abantu bezana PF bona yipi into abazake bayivuma ukuthi hayi sizana PF siyazama. Lati njengohulumeni ngoba manje makuloku kugcekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama western countries kodwa umnotho lokufadalala ezandleni zabo. Imbasensiya according endaweni yokukhwela kwezinto bona awabo amashopu achiphi na aanda izikhulu zezanu PF njengoba labo siphatheleni bengababo ama minister ezanu PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla kodwa begxeke amaqembu aphikisayo ake lisibuzele bona ogawule nabochuma nabo malaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena umnangako ukuthi naye engumnangako akasazifuni yini kugovernment ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha ibandla libusayo so nabo abayizikhulu zezanu PF abamashopu ugovernment okhona obviously phela nabo kabasamfuni kuthi ukuthi asikubekeni kanjalo kwayena umnanga kwakuthi ukuthi kasazifuni engileqinisa ukuthi naye unawo amabhizinisi eZimbabwe olisiphatheleni laba okuthiwa nga mukambo wensida why singababoni bebotshwe.
Salibingelele emsakazweni sakho ngakhulu umsebenzi silusize kakhulu ngokuzwa imali ezingaka ezifuneka kubo president bama opposition ezifunwa igovernment ezanu ukuthi izanu PF yona ngoba iyathola imali yonke indawo batshontsha igold batshontsha idiamond yonke imali elizweni yabo akukho nzima kona ukuthi noma bengayibhadalanga leyo 20,000 ubani ozaba kuza ngoba la maopposition kumele bebhadale imali under kugovernment yabo yezanu naleyo yiwuphi lokhu esazalwa amazwe wonke othiwa upresident ubhadala 20,000 for ukuthi amele abantu bakhe bake bakuzokhona ukuthi ukhansila umember of parliament ukhiphe imali engaka ingama US dollar elizweni elingala US dollar. Sicela ukubuza kube ubonabo abezanu bonke nje la upresident wezanu ukuthi sicela ukubuza ukuthi ama 20,000 US dollar la afuna kuma opposition ukuthi bawathole kuphi njengoba industry kanayo akulayi i 1000 US dollars ayikho phela eZimbabwe lona nje i US dollar alikho indaba engathi abantu abamela abantu bezobhadala ngangimali yakhe le wayifakayo ibhondo nale yini esefuna ama US dollar uthi aphume leyo muntu igovernment ezani bayibona yini abantu bakamthwakazi ukuthi corrupt kanjani abazazi ukuthi bafuna ngaphandle bafuna nje ukuthi kube yi one party state ilizwe libuswe yibo kuphela bengala direction.
Le Studio 7 ijona le hayi thina siyashow siyathona Studio 7 lami ayikibalo yami phela i-audio Studio 7 ayikibalo nami ngithumelele yami i-audio ayifundwa nami ngiyacela kuyifundwe neyami nami ke ngizwakala emsakazweni ngiyacela bandla. Ya mina into engimangazayo ukuthi ngivele ngihlale phezu kwedaba into engimangazayo ukuthi lo yena umongameli welizwe leZimbabwe uyabe ethi abantu bakhweza intengo ilawo amabhizinisi bangakwenza kanjani ngaphandle kwengalo yakhe yomthetho wakhe lo awufakayo yena ngoba yena bezenzela ngithi lapha bezenzela kumanje usheja abantu imali eningi abamandla aphikisayo ukuthi bancintise ngendawo zokuthi yazi ukuthi yena uzotshontsha imali afake sikhwame afake lapho la idingeka khona laba akukho nabazoyitshontsha khona if bazothi bathi uzobabopha futhi angithi. So into ekhona nje ukuthi sibheke ukuthi siyancindezelwa sinezizalwane sasibabo siyancindezelwa kakhulu kakhulu njalo le nto yenzayo le ayikho emthethweni ayikho emthethweni nalo mthetho wawo lo bawufakile lo ongacaci lo obhedala ibona bawufakile akusukuthi inokhonti ila madala ephalamente kodwa uyena ufakile lo mthetho aceda ukuphasisa khona le madala emaphalamente ukuthi makusetshenzwe ngale ndlela ceda yena besihlehlele emuva siyenza ngathi kuthiwa yilaba abasebenzisa umthetho izeki yabo inale izeki yabo le eyiwe enokhonjani ibawenisa ngazi ukuthi banika malini ngoba kuyacaca ukuthi inikezwe imali.
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawo mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Kusukisela uhulumende wele Iran engena embusweni ngomnyaka 1979, usethese amacala achiyeneyo agoqela ucinezelo, ubathisa labo abalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorist emazweni edlula angamashumi amane emhlabeni jikelele. Le-Iran liphatheke kulobu bubi ngendlela ezijiyeneyo ezigoqela ukusetshenziswa kwebutho lomanyano o-Islamic Revolutionary Guard Corps kumbe IRGC kanye le-Lethe Ghost Force ngomnyaka ka-2019 ugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba olwe-State Department luhle lwafaka i-IRGC kuluhlu lwama-terrorist ababizwa ngokuthi i-Foreign Terrorist Organization. Unobhala ogatsha lwezemali olwe-Treasury Department lalo lwabeka leli butho le-Iran kuluhlu lunye olwe-Foreign Terrorist Organizations. Elemelika lizimisele ukwenza uphenyo lokuveza amaqhinga amabi kahulumende wele-Iran ukuzama ukudunga ukuthula emhlabeni jikelele ngokuvimba imisebenzi yabe-Islamic Revolutionary Guard Corps. Kusho unobhala wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken. Mhlaka Nhlangula 1 uBlinken wazise ukuba ele Melika selibeke amazwe ngamalunga wonke awe-IRGC QFF abikwa esefakwe kuluhlu lunye ngoba esetshenziswa ukuhlasela abadabuka kwele-Iran asebehlala kwamanye amazwe ukuhlasela iziphathamandla zebutho zele-Melika, izizalwane ze-Melika kanye leyinye inkampani yendizamtshina yabantu abaziwa ukuthi basekela uhulumende okhona manje. Kulezi ziphathamandla ezetheswa izijeziso zomnotho kulo Sharam Posafi lo Mohammed Reza Ansari. Embikweni owethulwe lugatsha lwezemali uhulumende weMelika uthi uPosafi lo Ansari yibo abenza imizamo yokufuna ukubulala abake baba yiziphathamandla zikahulumende ngomnyaka odluleyo oka-2022 ngoNcwabakazi. U-Ansari ubikwa wabotshwa ngesikhathi ethunywa ukuzobulala inzalo yele-Iran eyayisaziwa ukuthi ilemibono ehlukileyo likahulumende walelo lizwe eyayisibalekile elizweni yaya kwamanye amazwe ukugoqela lalezo ezisemelika, ezise-Middle East, e-Europe lasezwekazi le-Afrika. Kuzoba lo Hosseini Hafez Emini ongumnikazi wenkampani yendizamtshina eye-Ray Airlines ayisebenzisa ukuthola ulwazi labantu abayabe bebalekile elizweni bayaphephela kwele-Turkey kanye lokubathumba ngalezi ndizamtshina zakhe besiyabulawa. Abanye njalo abaphansi kwalezi zijeziso nguRuhala Bazgandi kanye lomqondisi wohlangothi lwabacuphi uChief Reza Seraji. U-Secretary Blinken uthi wonke amanyathelo lawa esiwathathayo ajonge ukukubeka sobala ukubana elemelika lizinikele ukuveza bonke ububi obenziwa nguhulumende wele-Iran lokuzama ukuvikela labo ayabe bephephele kwelemelika bebalekela lobu bucindezeli.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Zisa kuphela ngokugibela bemsola ehamba le-Fortani Sounds. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, uMnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yephalamende ebona ngezemithetho esokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Likhumbule zikhona mthwazo muhle eza kusihlwa ngu-past 7 nam. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Litshone kuhle, yimi uNtungameli Nkomo.